emadorobheni abantu bagcwele indawo yonke iZimbabwe lilizwe lilobunzima ngoba sesinjengezinjale ziyana ezingalamnikazi odwa ama-scavengers sigcwele indawo yonke sizingela ukudla so kunzima ukuthi abantu laloba bezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlumbeni bebona abantwana besifa so abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu badinga konke okungenza nje belale bedlile ngoba uyakwazi iziphala zethu azilalutho so thine kwethu eZimbabwe yikho sidla khonokho esikubambileyo ngalelo langa so abantu gcwele indawo nazonke kuthi emakhaya abantu emakhaya uzathola ukuthi bale information etshiyeneyo ulabanye abacabanga ukuthi umkhuhlane wamakhiwa kunzima vele bakuzwisisa ngendlela ezitshiyeneyo and abantu bemakhaya bagcwele indawo zonke balutshwana abahleleyo so mbona ngazathi into leyo kayisoze ibe successful especially umnotho wethu unje abantu bonke badinga okokudla badinga okungabaphilisi ngoba sila ama-choices ayi-2 either sife sihlezi endlini sicatshele i-corona kumbeni sife endleleni sidinga okokudla uhulumende uthi abantu behlala endlini kodwa akazange etsho ukuthi baphila ngani uyakwazi ukuthi amandla strafa iziphala zethu asilaluthi so mesithi abantu behlala ezindlini uthi bayadlani so mbona ngazathi konke akutshoyo i-self defeating ngoba kafakanga anything even lanxa wayekhuluma yena upresident that day kazange etsho lutho olubambekayo ngokuthi abantu baphila njani
kulodaba lwabantu laba abavele kwele Bilitane uhulumende athi bayala ukuhlala eBelvedere College besithi bafuna ihotela kodwa abantu laba bathi ngamanga lawo aluhlaza bona abakufunayo indawo elamanzi ehlalekayo hathi ihotela ulubona njani loludaba
kulusizi ukubana abantu bavunyelwe ukubana besuke eBilitane bebuyela ngemva kokubana kulomkhuhlane onje kodwa eqinisweni ma uhulumende elokhu evulile i-espace abantu bebuye lapha kuyabe kuqakathekile ukuthi behlaliswe endaweni eziyizo so mbona ngazathi abantu laba abahlanye ukuthi bangathi indawo abayihlalisi ezilonge ezingalamanzi khona bekhuthaza ukuthi umuntu njalo nje kufuze ehlale geza izandla kufuze ehlale geza kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bebelapho kule running water lama toilets efunctiona properly because indawo zonke zonezi you need ukuthini i-health yabantu kube yindawo elezinto ezi-clear ngamanzi so mbona ngazathi uhulumende akusiloqinisa ukuthi abantu laba bangathi bafuna amahotela kodwa bafuna nje indawo edecent ukuthi umuntu ume kuyo laye ezizwe ukuthi usendaweni leyo njalo kuluhlupho yokuthi kungani kuyaphuma ukuthini laloba kungakalaqiniso kodwa abantu bathi ukuthi abantu bechina bangani baphathwa differently from abanye abantu mbona ngazathi ngezinye izinto ezidala ukuthi kungabi lokuhlaliseka kuzizalwane ngoba zabe sizibona ngani labana bathuthwa ngcono ngoba uhulumende elobudlelwano leChina kubusiness
abantu bona bathini ngalolu daba nxa ukhuluma labo
kubantu abaphakathi kwelizwe bebengakukhangelelanga ukuthi ngabe uhulumende uyavuma ukuthi abantu bebuye especially bevela amazweni ona la highly infected abantu babe sebecabanga ukuthi njengoba ilizwe lethu lisebunzimeni kangaka lilobuyanga kangaka abantu bengabuya bekuthwele la kasilandlela esizazivikela ngayo so abantu kabaphathekanga kuhle ngokubuya kwabantu abavela any other European country ngoba kungani kwande kakhulu khona Europe so abantu balovalo ukuthi izihlobo zabo zingabuya nokufa okungaqedisizwe